Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ngolesine mhlaka 14 Zibandlela 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama nurses lama doctors laba on ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi complement imisebenzi lama efforts abawayenzayo currently.
Incwadi kwezempilakahle zithi lanxa uhulumende esithi kuselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu eselizweni ukulwisana lomkhuhlane we COVID-19 kunenge okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Inkathele zindaba uHope Chingono walele uhlawula isibambiso sebail emthethwandaba kukamantshi ngasikhathi sinye. Emthethwandaba munye kuhlukunyezwa intethele zindaba ezimeleyo ebisemthethwandaba. Izolo kube ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele COVID-19 abaphezu kwenkulungwane beyi 1017. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izolo libe ngelinye lamalanga abelenani labafunyenwe bele COVID-19 abaphezu kwenkulungwane 1017 abaphose bafike ingxenye yabo 419 bengabedolobheni leHarare. Lokhu kukhubule inani lasebefunyanwe belegciwane leli. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho nyakenye kwaba zinkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili lane 24,256. UAnastasia Ndlovu uzethulela lolu daba.
Abakhulelwe ngumkhuhlane owe coronavirus babhubha abangamachumi phose amane 38 izolo kuphela bakhuphule inani lasebebulewe yiwo kwaba ngamakhulu phose ayisithupha 589 kuthi abagule basinda kuwo sebezinkulungwane bayedlula inkulungwane ezilichumi lantathu 13,658. Emazweni ezwekazi leAfrika iCOVID-19 ihlasele abantu abangaba izigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 75,700. Kuthi emhlabeni jikelele sebefika izigidi ezingamachumi edlula athoba munwe munye lambili 92.5 million ababanjwe ligcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.9 million. Elemelika yilo elilokhu likhokhela ngokuba lenani eliphezulu kakhulu labantu asebehlaselwe yiCOVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula amachumi amabili 23.1 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 384,794. Kubikwa abekolitshi leJohn Hopkins University lakwelemelika. Yimele iStudio 7 yikobulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi lanxa uhulumende esithi uselethe abongi ezibhedlela ezinhlanu zelizweni ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 kunenge okufanele kwenziwe ngoba abeneli njalo impahla zokusebenzisa ziyasilela. Izibhedlela lezi zibalisa eseParirenyathwa, Wilkins, United Bulawayo Hospitals, Lesethon Grove kobulawayo. Okuningi ngokwenzakala ezibhedlela lezi asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lodokotela Rogers Magigo ingcwethi kwezempilakahle.
Okuqala ngathanda ukuthi ngilethe isibongo kuhulumende ngokwenza amanyathelo amahle kangaka okuncedisa ama-nurses lama-doctors laba abon ground ukuthi bethole more staff engasiza kumbe ithi compliment imisebenzi lama-efforts abawayenzayo currently. Kuyabongeka sibili. Bese ngiphinda ngithi there is room for more, khona okunye okuningi okukhulu uhulumende angakwenza to bring in more nurses and doctors. Bese ngikhuthaza ukuthi if it's possible ku-capacity yakhe njengohulumende akwanise ukuthi alethe even more nurses and doctors babuye bazosebenza. Kungasiza kakhulu ukuthi bancedisane ama-doctors lama-nurses to address i-COVID.
Kodwa sikhuluma nje kuyini okwenzakala ezibhedlela ngemibheda, imitshina yama-ventilator lokunye, kuyenela yini?
Ngesikhiwa bathi overwhelmed. Ama-cases ethu ayengeza and lokhu kuyatshengisa kuma-hospitals ethu ngama-numbers esiwatholayo. Kwamanye amalanga nxa kukubi sibili i-space siyagcwala imbheda, especially le-ventilatory support, ama-ventilator. Ngakho-ke yibubunzima obungani bukhona kathesi, ikakhulu eHarare kwande ukuba njalo kwamanye amalanga. Ngakho-ke kuyafunakala ukuthi i-capacity yethu inganiyengeza eyama-bed lama-ventilator.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngokuthi bezivikele ku-COVID-19 ngoba bathi kufanele bephume phandle bayiziphandela ngesikhathi igcikwane leli lokho limemetheka, labo kumele behlale ezindlini nge-lockdown?
Kuyazwakala kumele siphile singabulawa indlala, kodwa i-COVID ibulala masinya okwezidlula indlala. Ngakho-ke i-encouragement yami yokuthi kasilwiseni ukuthi si-survive i-COVID bese sizaphuma-ke siphande sichelesile sikhululekile. Okwakhathesi asilandeleni amanyathelo esiwaphelwa nguhulumende ukuthi sibe ku-lockdown, sihlale ezindlini singaphumi okungela msebenzi okungazwakaliyo. Kodwa nje siphume nje unkonoko okhulunywe nxa sihambisa umuntu ogulayo, nxa siyathenga ukudla lokunjalo njalo. Ngoba ezinye indlela lezi zizayenza ukuthi sibambe lo mkhuhlane bese sithelela abanye kumbe thina bese sibulawa yiwo. Ngakho-ke iyo i-advice yami. Yabo.
Lo ngudokotela Rogers Makiko, ingcweti kwezempilakahle. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlangano we-Studio 7. Inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of the Coordination of Humanitarian Affairs yethule umbiko oveza ukubana eZimbabwe izehlakalo zokuhlukumezana emulini eze-gender-based violence ziqonge ngesilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini 200%. Ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ese-lockdown. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba njalo ekobulawayo.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba i-United Nations Office of Coordination of Human Affairs i-OCHA ibike ukuba phakathi kukazibandlela kusiya kumpandula 2020 amacala edlula inkulungwane ezinhlanu 5507 e-gender-based violence amangelwe ngaphansi kwe-National Gender-based Violence Hotline. Abe-OCHA bathi amacala e-GBV aqanse kakhulu eZimbabwe kusukela ngomnyaka odluleyo ka-2020 ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. I-GBV hotline eyamukele amacala isilinganiso sokungamakhulu amabili ekhulwini uma kuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Olwela amalungelo oluntu umqondisi we-Youth for Innovation Trust uThando Gwinji uthi kuzwisa ubuhlungu ukuba amacala e-GBV lokhe esanda ezweni.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi ukuhlukumezana ezindlini lama-cases e-gender-based violence lokhe esanda. Njengesizwe kumele sinanzelele ukuthi ugubhane lo-COVID-19 alo affect health yethu kuphela kodwa liya affect lendlela esiphilisana ngazo endlini njengoba sile lockdown sesingaqedwa ukuchayana singakabulawa la ngumkhuhlane ona lo esiyukhanyele ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende abambisane lama non state actors ekuqedeni lolu hlupho kusesemasinya singakazisoli
Olwena amalungelo oluntu umqondisi weHarbour Cook Trust umnumzana Dumisani Nkomo upha umbono wakhe nge-GBV
indaba ze-gender based violence ziyanda ikakhulu ngesikhathi isikhathi se-lockdown ngokwasithola ukuthi ukuqala kula msebenzi abantu abaningi abathola imali ngenxa yokuthi abathola imali uma ngoye kune sehlala khona beziwo emakhaya ngicene besilwa i-gender based violence mele iphele iqedwe kumele kudinga amaqhinga ukuthi ekakhulu amadoda bafundiswe ukuthi bephathe njani umkabo bephathe njani abesifazana njalo baziphathe njani uma bengelamali nxa bengelandlela yokuzisiza baziphathe njani ngoba nxa sikhayela izimbabwe amadoda amaningi ayasebenzi abasaziboni njengamadoda ingakho-ke abanye sebetshengisa ubudoda babo babona zani batshengisa ubudoda babo ngokutshaya khona kuyikunyamazana hathi ubudoda
abe-United Nations bathi imuli ezihlukumezekileyo ziphila nzima njalo ngalesi sikhathi kwasetshenziswa abantwana emisebenzini etshiyeneyo okubizwa ngokuthi yi-child labour abanye besendiswa besesebancane abanye bebanjwa ngamandla ukuya emacansini emizameni yokuziphilisa kuthi ukusilela kwemali kwenze kwabanzima ukubuyisela abantwana ezikolo ikakhulu abangamantombazana I-OCHA iqhubekele phambili isithi abantwana beZimbabwe abedlula 4.6 million balahlekelwe ngezemfundo kanye nezikolo bezingekho esibangeni sokutholisa imfundo kahle ukuthi abafundi abedlula 1.7 million bebengasatholi ukudla esikolo Ukuphazamiseka kwezamalungelo oluntu ngesikhathi se-lockdown i-OCHA ibike njalo ukuba kubangele njalo ukuthi abantu bangadli ukudla okwakha umzimba ngoba kunzima ukukuthola I-OCHA ithi njalo kungakhathalekile lokuthi izulu liyana eZimbabwe abantu abedlula 3.4 million emaphandleni babhekane lendlala enkulu eqale ngo-2020 kuzaze kudlule umbimbitho ka-2021 abantu abayi-2.3 million emadolobheni bakhangelele ukubhekana lodubo lunywe lendlala lonyaka kulandelwa ucwaningo oluka-2020 emaphandleni olweZimbabwe Vulnerability Assessment Committee iZimvac luthi imizi edlula amashumi amahlanu ekhulwini 51.5% ehla ukuba nenzuzo yokuziphilisa ngesizathu se-COVID-19 imele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Abalondoloza izibotshwa abakade behlomile ngembhobho yama-AK-47 abohlangothi lweZimbabwe Prison and Correctional Services babikwa behlasele enye intatheli-zindaba esebenza izimele uFrank Chikore ebisemthethandaba weHarare Magistrate Court ihamba ngomsebenzi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sehlakalo sihlasimulise umzimba wabanengi abakade besemthethwandaba kamantshi eHarare ukuzalalela lokuzakuzwa izinqumo zendaba ezijiyeneyo ezikade zingena namhlanje. UFrank Chikore ubethatha imifanekiso lamavidiyo ekufikeni kukaHopewell, umsekeli womgcinisihlalo we-MDC Alliance umnumzana Job Scala lezinye izibotshwa kulo umthethwandaba ngesikhathi imota ebithwele lezi zibotshwa ifika ivela eChikurubi Maximum Prison. Lokho kufakazwa ngokuyividiyo okufitshane uChikore akuthetheyo ngesikhathi efuqwa ngolondoloza izibotshwa kuthiwa kasuke lapho kade emikhona esithi nxa engasenzanga lokho uzomhlasela. Kodwa uChikore walile ukwethuselwa, watshela umahlasela ukuba enze akufunayo njengoba yena engasoke asuke lapho kade ethatha ividiyo yakhe khona. Omunye njalo olondoloza izibotshwa enguye ohluthune umakhalekhukhwini kaChikore akade ewusebenzisa ukuthatha leyo vidiyo kanye lezithombe. Lesi senzo sisolwe kakhulu zinhlanganiso ezimela intatheli zindaba ezigoqela eYoung Journalists Association Zimbabwe. Isikhulumeli seyoja uLeopold Munende ubekhona lokhu kusenzakala.
Esikubone namhla ecourt lapho ipolisa ele prisons likhiphe umbhobho la ukhokha lingani lifuna ukudubula uFrank Chikore, asizayo sikubone eZimbabwe. Siyakusola kakhulu njengentatheli zindaba. Lokhu ngenye indlela yokusethusela thina intatheli izindaba ekusebenzeni kwethu.
Isifiso seyoja lezinye ezimela intatheli zindaba elizweni, uMunende uthi kuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abonise ukuba wehlukene ngempela lo wayekhona.
Bona bazenza bodwa ukuthi ibizo labo selilokhe lingcola each and every day. Iphosta leli kufuze libotshwe, njalo thina sesikhulume lo Frank samtshela sathi eli ripote liyo iZimbabwe Prison and Correctional Services.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police asebenzela emthethwandaba kamagistrate court eHarare acine esiyathathela abalindi bamajele umakhalekhukhwini wabuyiselwa kumlini wawo uFrank Chikore ocine eqhubeka kakuhle ngomsebenzi wakhe. Kunjalo nje idale likamantshi eHarare liyalile isicelo sentatheli izindaba esebenza izimele uHopewell Chingono sokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya ngemva kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu olwedlule esetheswa icala lokufafaza amanga. Umantshi Lazini Ncube uthi kunobufakazi obukhulu kakhulu obuveza ukuba ngempela walidala icala. Igqwetha likaChingono kulolu daba umnumzana Phayida Moyo Sawurombe wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights utshele intatheli zindaba ukuba bazosiphikisa emthethwandaba waphezulu lesi sinqumo.
The court decided not to grant him bail. One of the reasons that gave is that Mr. Chingono is...
Besithi ngoba ngokubona kwabo njengomthetho thandaba ulakho ukudala amanye amacala afanayo ekubheyo njalo. Thina ngombono wethu sithi uChingono ayisiso sibotshwa esesagwetshwayo. Akanacala athe waligwetshelwa ngisho elilodwa. Kuyukuphosisa okukhulu ukuthi umthethwandaba uthi wona ulakho ukudala elinye.
Other offenses whilst on bail would be a gross misdirection.
UChingono ubotshwe esetheswa umlando wokufafaza amanga ngemva kokuba elobe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter esola ucuku lomunye umpolisa obikwa watshaya usane olwalusemhlane kanina lwafa. Amapolisa ngakwelinye icele athi enza uphenyo ngalolu daba afumana ukuba akafanga lowo mntwana eziphilela kanye lonina waze wakhulunywa laye lasemsakazweni oweZBC. Kodwa abanye abalobayo enkundleni zokukhulumisana ebulenjini ku-social media bathi umfanekiso wevidiyo kamama okhulunywe laye zintatheli zindaba zomsakazo we-ZBC wehlukene lalo osabalaliswe enkundleni kubo WhatsApp laku-Facebook kamama owakhanya ephethe usane olungenampilo edonsana lepolisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulabanye abantu abathi ukuxokozela kwezombusazwe kwelemelika okukhanya kukhuthazwa ngumongameli Donald Trump olwisanayo impumela yokhetho olwenziwe ngolwezinyakenye sokululaze ilizwe leli kwanika ababusa ngocuku igunya lokuncindezela uzulu emazweni abo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ezinye izikhwicamfundo zithi ukuphumelela kwelizwe kukhanya ngokuqhutshwa kokhetho olubalulekileyo ukulandela imithetho, ukunanza amalungelo kaZulu lokunye okujiyeneyo. Zithi okwenzakala kule Melika kulezi nsuku ukulomongameli okhanya ephikisana lokho konke lokhu sekuphazamise isimo sezombusazwe elizweni leli. Ngakho-ke zithi ele Melika seliphelelwe ngamandla okukhuza inkokheli yakwamanye amazwe ebusa ngodlame. Umongameli Donald Trump usanda kuthuthuzela abalandeli bakhe ukuba bangene ngenkani edala le-Congress lapho bekubalwa khona ama-electoral votes. Idale le-House of Representatives selethule isinqumo sokuthi kumele athoniswe amacala ambalwa aveza ukuthi kalandeli imithetho yelizwe.
Umnumzana Mlungisi Dube olandela ezombangazwe uthi kulihlazo okwenzakala eMelika.
Indlela uTrump kade esenza ngayo kusuke kwayenza ukubana kuphe igunya ebantwini ama-detectorship emazweni njengaboZimbabwe nabo-Uganda lamanye amazwe nje asathi elisane lokuthi ebele-democracy ngoba bethi phela nini okwenzakala e-America okukhangele kukhona ukuthi kule-democracy ukuthi kwenza njani. Kodwa nje okuhle nge-America ukuthi ilama-institutions akwanisa ukuthi efake ama-checks and balances okuyikho okuyenza ukubana uTrump asoze besaqhubeke bengu-president.
Umsekeli webandla leZANU PF umnumzana Philip Gawule uthi okwenziwa nguTrump uzokubisele emuva ilizwe leli kwezombusazwe.
Okusenziwa nguTrump sokusehlisa izinga le-America akade abantu belikhangelele. Abantu umhlaba wonke jikelele bebekhangelele i-America njengechampion kweze-democracy. Ibisibonelo i-America lanxa kulokunye kade singakuboni njengakhonokho.
UGawule uthi sokuzaba nzima ukuthi abanye abantu balalele okwethulwa lilizwe leMelika.
Abantu bonke sebekhangelele ukuthi lanxa i-America ingakhulumane hayi ufana lomfundisi lwana ohambe siyachumayela lingenzi ukuthi lingajontshi umuntu ongcolileyo engumfundisi esimaphambi kwabantu echumayela ilizwe likaNkulunkulu. Yikho sokusenziwa i-America. Osokusenziwa uTrump lapha ngathi secobodisa silo kade kusele kwezedemocracy. Kwalicobotisa laphela kathi du akusela nto abazayitshela abantu futhi ababuye beyitshela abantu. Ambondi ukhona umuntu ozayilalela nenzekami ngomunye umuntu oyenzathi mina xa bekhuluma ngithi baqale belungiswe kwabo kuqala andibana bekhulume ngokwabanye basebezingcolisile kakhulu laba bantu.
Umsekeli kaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi okwenzakala eMelika kuyalilulaza ilizwe leli.
Kwakufaka isithombe sikahle ezweni elikhulu njengeMelika elizwe evele lidume ngokuthi lichothoza amanye amazwe ma kufike esikhathini sokhetho.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuthi lizadonisa amacala ethiswa uTrump lidale le-House of Representatives. Umnumzana Biden owebandla lamademokrats esengene esikhundleni. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzavuselela isisindo sombuso welizwe lweMelika loba nje kulabanye abathi uzoba nzima ukwenza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokip Stube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ukubana abesifazana baphila njani phansi kwe-COVID-19 lockdown lokwenzakala eMelika. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ngathi kwezempila kahle ezikunhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele ebona ngemikhuhlane e-World Health Organization sezifikile e-Wuhan kwele China kuyahlolisiswa indawo okuthiwa kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bakwele Uganda bavote lamhla ukhetho lukamongameli okuningelana khona umongameli Yoweri Museveni, umculi olodumo uBobby Wine labanye bekuxokozela okumangalisayo kungakenziwa ukhetho lolu. Abahlamukisi sebehlasele isigodlo sakwele Central African Republic kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. Ilizwe leli selincediswa ngele Russia, ele Rwanda lebutho le-United Nations ukulwisana labahlamuki laba.
Namhla izizalwane zakwele Uganda ziya kukhetho lokudinga umongameli ozakwelama umongameli Yoweri Museveni osebuse lelo lizwe kusukisela ngomnyaka 1986. Kulabancintisa uMseveni abalishumi kodwa okhanya elabasekeli abaningi ngosakhulayo umnumzana Robert Sentamu oleminyaka engamashumi amathathu lasithupha owazakala ngelokuthi nguBobby Wine odume njalo ngokuhlabela. Abanye bathi umumo wele Uganda ngalesi sikhathi ufana xathu lo weZimbabwe ngoba kungela kukhankasa okubalulekileyo kulandela ukubotshwa mahlayana kukaBobby Wine labanye abancintisa ndawonye laye labalandeli babo. Kulabanye njalo abaningi asebebulewe ngamapholisa lamasosha abakade bevimba imihlangano kaBobby Wine. Sikhuluma nje uhulumende kaMseveni usevale ubulembu be-internet ngoba uBobby Wine kube lo mkhankaso obanzi ebulenjini lowo ukuhlaziya lolu daba. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well, into kuphela esingayifana neza lokhetho lwe-Uganda nangapha eZimbabwe mhlawumbe yiko yiminyaka nale ukuthi hayi umfana oncelisayo omncane upresident okhona mdala kodwa okunye konke okwenzakalayo is a definite shame and you wonder ukuthi khona o-USA bangaphi o-EU bangaphi. Today I was so shocked to see umfazi kaBobby Wine ehlukumeza kabuhlungu waze wasala enqunu esegqokele nje iphenti kuphela etshaywa ngamasosha khona ngale ukuthi uyenze nasazi asikaze sibe lako thina okunjalo lapha eZimbabwe. Yes, kudala maybe ngesikhathi sikababa umgala bona kwakuphosa ngani sofuna ukubonakala sokwenzakala but ever since ukungena kukababa umnankaka we have campaigned alongside with the opposition. We have seen oshamisa going about their campaigning businesses without any harassment or ukutshaywa okunjalo ngobuhlukunyezwa kumbe uhlukumeze imuli zabo. Of course in any society awuzozuswele lapho okuzaba lungamahlongandlebe okuzayenza into engayisiyo.
Nansi daba Sibindi, uyavumelani la yini uthuma?
Okokuqala ngithanda ukubana ngithi uthuma ukuthi asale umfana omncane sikhangele ukuthi nalo ozibambileyo kusengumntu omdala njalo ubevele khona khona pha kodwa-ke engxenye esingathiyana khona nobaba uthuma yikuthi ngibona ungathi lanxa kungabe konke kungaqondanga uhamba kuhle endlela yakhona e-Uganda but in terms of democracy ngibona ngathi khona kwane okwenziwa ngumfana ekhaya ngasitshalisa umntala nzima kutho ukuthi imnangwana laiza ngumntu olamathuba amahle uxa ehamba ebantwini akhampeni engabhanjaniswa aletha ama-issues ake engabhanjaniswa ngokunjalo yikho kwenza abelisani simo engxenye kusuka kuyenzima lapha eZimbabwe kwesinye isikhathi niyanaze nxa sokusuba lama-elections kuba lokunzinyana kancane ukuthi kakhulu nxa uposition ube lama-chance amazwe anaze ukuthi endlini ngapha kwezemedia kulesithi public media otelevision awubonabonakali kwalo khaya one side nokuhambahamba kwakho ungena ebantwini akwenzakali kuhle kuba nzima and khona kwakutsho bakutshuma ukuthi ubona umama lwana esenziwani engakutsho yikuthi engxenye umama lwana kubona wangumama webhize bekhampina ngendlela bekhampina ngayo kodwa eZimbabwe angiboni khona ukuthi bengafikelisa i-12 lingasuke kwenzakali lafikelisa isima engxenye ngasikhuma umuntu osebojombo owenzakalayo so lenxa kuhambi kuhle ekhethe ngebo kuhamba ku-90% kodwa ngibona ngathi kulomehluko kancane idemokrasi ye-Uganda yangali ishene lethu yikho ubona umfanekazi umdala nzima kanjeya.
Ye baba Chuma, sizwa kuthiwa i-internet icitshiwe khona le e-Uganda ngumongameli Museveni. Nxa sikhangele eZimbabwe ike yacitshwa lapho i-internet, singathini thina nxa sikhangela khona lokho okokucitha i-internet?
Ukuthi internet akusiyonto evame ukuthi ibilungile kodwa kwesikhathi nxa izizathu zangkhona zifakekile kuzwakala kona kuyabe kusenzelani mhlawumbe yinto engakhangelwa kodwa khona ngwakho vele into elungileyo ukuthi yona abantu kabayekelwe bebe-expressa imibono yabo kuhle kodwa bengayenzi lokwana okufuna ukwenza ama-incitement njengaloko esikubona sokusenzakala ubupresident Trump we-America ukuthi ugcine sebhanwa kubo-Twitter and everything yikuthi khona wena usufaka izinto ezi-encourage ukudlwa ezi-encourage ukuthi nabantu begcine sebedlephana belimazana mbe even bebulalana njengalokho esakubonayo mhla ka-6 January e-Washington DC. So at times it becomes necessary ukuthi hayi mana sikucinjele sidile ngokwethu khonapha silapha sodwa ngimakele sizwa ufowethu sini labana esithi khona umfana lwana e-Uganda kune-democracy umfana lwana bavumele ukuhamba umfana lwana kavumele ukuhamba all rally zakhe zithela amathe egazi isibidi nxa wakazi ukunazelele uchamisa lapha ehamba amarali esenza konke echaya ama-stage wazwawa kwenye i-stage eyedwa kungena muntu omhlukumezileyo kungena mntu omalisileyo so angeke wawukompare vele eZimbabwe and Uganda in terms of ama-elections lawo.
Hayi, kwezwakala Sibindi, ngasigqibela uhlelo usitshela wena ukuthi ubona njani njalo ukukhulunywe ngubaba uThuma uyavumelana la khona.
Engakutsho yikuthi ukuvala kwe-inthanethi kuyinto embi kuzananzela ukuthi sibaze sibone ukuthi e-Africa especially laba ama-leaders angase bekhulile bananzelela ukuthi bona engxenye abala amathuba amahle ikakhulu labantu abahamba laba abasapota ukuthi bangene kuhle kwi-inthanethi. ngani kodwa umfana omncane uzananze iqhasa sikhuma abantu abasha yibabaningi ku population ye Uganda kumbe general nje e Africa kwana ngokunjalo umfana usebenzisa internet kakhulu ukubana azi market alithi manifest yakhe icace uyikho ubona nje azongathi ukuvalwa internet leya engxenye njalo soyisazi phela nje bathi yasifunezela lapha lapha nezibabakwazi kuyafana kule ngozi yokuthi engxenye phela anti bazokunzima ama leaders abantu abasezikhundleni nje omsebenzi wabakusi isikhathi esithi angakuza kwabanye bakuthi kanti hey madoda lapha sokunzima yenze njani bese bethela nti hayi ndoda umfana ukuthanga internet ivale kodwa khona kwasithanda ukuthi sithi asiyonto enhle kuyinto embi kodwa kokukhona iqinisweni ukuthi abantu lapha eAfrika abantu abaningi abantu abasha engxenye kube yisifundo esibili eAfrika ukuthi abantu abasha ke sihlanganipheni ke sibone into ingathi siyangena ezintweni lezingena kupolitics ke sivotele abantu abalingana ngathi kwesikhathi engxenye bangasincedisa ukuthi izimvo zethu kumbe izifiso zethu xa sebekhona ezikhundleni zibanjwe ngendlela ezifuna ubanjwa ngayo ngoba bebayimajaba yimajorithi phela
umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lo Chris Gande we Studio 7 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngu Praxedes Jeremiah.